Bekubhaliswa abaleminyaka engamashumi amane kusiya phansi ukuthi bathole imisebenzi etshiyeneyo kungatsha zikahulumende njalo abanye bathi abakaze basebenze selokhe baqeda izifundo zabo emakolitshini. Osakhulayo uMemory Ndlovu uthi waphutsha izifundo zakhe ngomnyaka ka-2018 eNational University of Science and Technology kodwa ulokhe engakatholi umsebenzi.
Ngenza i-Library Information Science. Ngigraduate ngomnyaka ka-2018. So since then azake ngisebenze.
Omunye osakhulayo laye owenelise ukubhalisela ukufolela umsebenzi uNkosazana Presidius Kwathe owafunda eLupane State University uthi udinga amathuba okusebenzela uhulumende.
Okwakathesi angisebenzi kade ingakaze ngithole ithuba lomsebenzi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Benny Moyo uthi bakhathazekile ngeminyaka ehlelwe nguhulumende yababhalisela ukufolela umsebenzi.
Yes, the concern futhi nge-cut off point. Umuntu phela kufanele esebenze ezefikise 65. Bona nxa bephela ku-40 bathi labana-ke bathiwani beqhubeke bethengise etime.
Public Service Commissioner uSikhwicamfundo Carol Themba Khombe uthi inani labantwana abakuluhlu lwabantu abafolele umsebenzi liphansi eMathebeleleni. Wengeze wathi bazaqhuba uhlelo lolu kuzigaba zonke zelizwe.
Siyasukela eMathebeleleni siye eMasvingo siye kwamanye amaprovinces ukuze sichaze wonke amaprovinces ezimele.
Ingcweti ezicubungula ezemfundo zithi ukubhalisa kwenani eliphansi labafundi eMathebeleleni kungadala ubuyanga elizweni lenani eliphansi labantwana beMandebeleni abasebenza kuhulumende ngoba kuvele kulohlupho lokuthi abaphumeleli kuhle ezifundweni zabo ngezizathu ezithile abenelisi njalo ukufinyelela emakolitshini ngoba bengela zifundo zesayensi. Public Service Commission bathi leli lithuba elihle abalipha abafundi abafundele imisebenzi ukuthi babhalisele ukufolela umsebenzi kuhulumende. I-Public Service Commission ithi umbukiso loluhlu lwamabizo lemisebenzi abanayo ngowesibili owokuqala bawenzela eHarare njalo bazabhoda ilizwe lonke. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.